I think ochawangu amafitshane ngathi bakhitshwa ngabantu because they are sell out thina labantu bemathimoti esakwalayo abantu bemoti abakwalayo ukuthi we don't want to hear that kade siseharare izolo sihlangane lo president izolo singama-chairman ama-provinces wonke arecognizewe saba lama-discussion nama-president upresident was esithi lathi samtshela ukuthi inhlanganiso kumele ihambe njani laye wasitshela upresident sihambise njani inhlanganiso njengo-chairman otmartnot kade ngikhona ngale lami emeeting lo president saya ku-press conference ndawonye lama-members e-national executive lokhu okukhulunywa nguchabangu uzama ukuphambanisa ingqondo lemicabango yabantu bemadebele north abantu bemadebele north baciye bathi bona they don't want abathengisi abafuni bantu ababathengisayo njengochabango wonke umuntu okhuluma nge-leadership renewal simthatha njengomuntu wezizane othinywe izizane ukuzobulala i-MDC so uchabango is among those people abahamba besenza gonokho abangafunwa ngabantu ngama-traitors bosiso asifuni ukubabona le madebelele
njengoba yena umnumzana Sengezo Chabangwe sithi nguye umgcini sihlalo selike lakhulumisana yini sekuke kwaba lo daba lona
ngithile uphambilini ukuthi khona uChabangwe thina sime emathebheleleni north ama-structures emdc sithe emathebheleleni north bathi umthengisi uthengise uTswangirati yiyi igroupu ehambe ibhala amaphepha ithethise upresident wethu thina emathinothi sithi ze sell out umthengisi omkhulu amboni mina ukuthi ngilesikhathi engasiqeda ngikhuluma kulo mthengisi amboni ukuthi kulesikhathi engiyasiqeda ngilalele umuntu obulala inhlanganiso ethengisa inhlanganiso eyafelwa ngabantu abaningi kangaka mina ngimele i-MDC ngoqobo and uleader wami engu-Tswangirai weza kumnyama kubomvu ngithi uTswangirai ngu-president wami until sizesikhathi lizi uChabangu angilasikhathi sokukhuluma laye.